Namhla kuqhutshwe umhlangano weziphathamandla zabohulumende ezibona ngezomvikela ezikuhlangothi lweMinisterial Committee of the Organ on Politics, Defence and Security Cooperation obukhokhelwa ngumnumzana Hussein Ali Mwinyi wawale Tanzania. Umbiko owethulwe yinhlanganiso le uveza ukuba kukhangelwe ukuthi kuzakwenziwa omunye njalo umhlangano kusasa uzakhokhelwa ngumongameli Semiya Soluhu wakwele Tanzania, okumgcini sihlalo ohlangothi lwe-SADC Organ on Politics, Defence and Security Cooperation. Inkokheli ye-SADC izangena umhlangano omkhulu ngolwesithathu okuzahlaziywa khona isimo sezomvikela kwele Democratic Republic of Congo, Mozambique lakwamanye amazwe. Ngasenelisanga ukuxhumana leziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ukuze zikhulume ngodaba lolu ngoba kubikwa ukuba besisemhlanganweni etshiyeneyo ye-SADC. Sixhumane lomnumzana Kuda Msaka webandla elibusayo othi kuningi okuzakhulunywa emhlanganweni ozayo ukugoqela ukuxokozela kwele Mozambique okulabaphikisayo abathi kabemikeli impumelo yokhetho lukamongameli okunqobe umnumzana Daniel Chapo webandla leFrelimo.
I-SADC summit eyabuya njengoba sikwazi njengenjayelo ukubana kwele SADC member state kungaba lenhlupho ezenzakalayo, bayahlala phansi abakhokheli bekhulumisane ukubana kungahamba njani kulelo lizwe. Nxa kuyikuthi balendlela zokubana kube lokuthula ikakhulu sikhangelane nale Mozambique, bakhona ukuthi bethathe lawo manyathelo okubana kube lokuthula kwelese Mozambique, bakhona ukubana bevumelane ukuthumela amabutho njengalokho esasikubona kusenzwa e-DRC ukuthi elondoloza ukuthula evela kuma-member states awe-SADC. So ngumhlangano oqakathekileyo lowo, ngumhlangano oyathiywa njalo chairman owe-SADC oba ngumongameli weZimbabwe ubaba uMnangagwa. So kuqakathekile kakhulu lokho.
Kodwa umnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance uthi awukhanyi ukuba i-SADC izakwethulani emhlanganweni ozayo.
UMnangagwa ngumuntu owalela esikhundleni, so-ke nxa kusiyalungiswa izinto zokhetho olungahambanga kahle, yena ivele futhi esalela esikhundleni engene ngendlela engaqondanga, akukho azakulungisa ngoba lalaba afuna ukuthi ayelungisa labo bayamazi izigwenxa zakhe, bayazazi. Uzathi nxa ebakhuza edayilina ayenze lokho kwenkala, ukuthi nxa esithi bantwana hambanini kahle kuhambe njengonina uhambe lukeke. So labo bazohamba lukeke, angeke enelise ukuyilungisa indaba enjengale. Ngabe kudingwe omunye umuntu ukuthi akahlale laphana ukuze indaba leyo ilungiseke.
Umnumzana Fortune Mlalazi olandela zombusazwe ezimele uthi kumele i-SADC ibambe ziqine ngodaba lweMozambique.
Sikhangelele ukubana sibone ukuthi ngempela i-SADC iyinhlanganiso enelisa ukusolva ama-problems awamazwe or engingathi ngama-member states, ngoba siyazi ukubana kulohlupho olukhulu eMozambique abantu bayalwa ba-rejecta impumelo yokhetho. I-summit le ingenelisa ukuresolva lolu hlupho lwaseMozambique, iyabe isibonise ukubana any problem engavela ngemva kweMozambique izenelisa ukubana isolveke layo. So sikhangelele kakhulu ukuthi i-SADC for the first time igibe lamazinyo idile ngama-issues.
Kulabanye abantu abathi ibandla leZANU-PF lingenele kakhulu kukhetho lweMozambique kwele South Africa lakwele Botswana okunqobe ibandla eliphikisayo. Musaka uthi langamanga aluhlaza tshoko. Akwaziwa ukuba kuze kwethulwani emhlanganweni we-SADC Extraordinary Summit mayelana lokhetho lweMozambique okulamapholisa asebulele abaphikisayo abedlula amajuma amane 42 abatshengisela emigoqweni. Ngimele iStudio 7 ngeseWashington, ngingu Gibbs Dube.